Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nga isipho lezi leliningi lingasekho selililutshwane, kumele sinanzelele iingozi ezingaba khona, ikakhulu imfula egelezayo namachiwe amanzi, ukuthi abantwana bengadlalela eduzane lathi sihamba ngezinyawo loba ngezimota singaphokungena nje.
Izulu lesiphepho Cyclone Idai elichaye esigabeni seManicaland labulala abantu abangamachumi ayithoba munyemunye libikwa selifikile emaswingo lapho abantwana ababili abadilikelwe yindlu bafa.
We are deeply grieved as a nation.
Siphatheke kubi kakhulu njengelizwe. Kodwa ngiyajabula ngendlela iziphathamandla zikahulumende eziqhuba ngayo umsebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uphatheke kubi ngomonakalo obangelwe lizulu leli eliqothule izakhiwe eziningi lakhukhula amabholoho njalo labulala abantu. Odokotela bathi uhulumente kathenganga impahla yokusebenzisa izibhedlela zakhe egoqela imithi lokunye njengokuthembisa kwakhe kulandela ukutshengisela kwabo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Izulu lesiphepho Cyclone Idai elichaye esigabeni seManicaland labulala abantu abangamachumi ayithoba munyemunye libikwa selifikile emaswingo lapho abantwana ababili abadilikelwe yindlu bafa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni namhla esithi ufuna ukuba sebantwini abalwele ingozi abawelwe yile ingozi. Utshone esigodlweni sakhe ngemva kokugcoba usibalukhulu wesigaba seHarare umnumzana Oliver Chitawo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena uhambe eChimanimani eThanganda leChipinge kodwa wehluleka ukufinyelela koNetziwa. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Chamisa uthe udaniswe ngokungalungiseki kwengozi ezifana lezolileli ngohulumente. Uthe ufike ezindlini zomqando wamamochari wabona izidumbu kungelamandla kagetsi. Kodwa izanuse zomkhathi zithi iyezi lika-Aitai likhanya seliqonda eMalawi. Isiphathamandla sogatsha olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe-Civic Protection Unit, unkosazana Sifosisiwe Ndlovu, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa izulu selimile ukuna kukhona iningi okumele abantu kumele balimuke.
Engingakusho yikuthi khona lanxa isiphepho lezi leliningi lingasekho selililutshwane, kumele sinanzelele iingozi ezingaba khona, ikakhulu imfula egelezayo namachiwe amanzi, ukuthi abantwana bengadlalela eduzane lathi sihamba ngezinyawo loba ngezimota singaphokungena nje sikwenze kalula ngenxa yokuthi umuntu engagalula yingozi engaba khona yokugala. Esibili ngeyokuthi khona umuntu engabamba imikhuhlane ngenxa yokuthi khona izinto zibe manzi, amanzi engxenye emthonjeni kumbe angaphi engxenye ahlanganela wezo, amanzi la angenza ukuthi umuntu abe abanjwe umkhuhlane. So kumele sinanzelele ukuthi amanzi le sizawasebenzisa siyafaka lokhuyana okuthiwa ngama-aquatap. Njalo izindlu eziningi lapho kunekhona izulu kakhulu ziyanelisa ukuthi zingabe zimunye amanzi zibe buthakathaka zidilike. So, kufanele-ke ukuthi sinanzelele ukuthi izindlu esihlala kizo azisidilikeli. Ngingathi kholokhu kokuthathu yikho kuqakathekileyo ukuthi sikunanzelele lanxa kuyikuthi izulu selilulutshwane, lanxa kuyikuthi izulu selihamba.
Sizwa kuthiwa isiphepho lesi singani siyedlula, kungakuhamba njani?
isiphepho lesi besikhangelela ukuthi bekumele siye entshonalanga yenyakatho entshonalanga kodwa kusenyakatho kodwa isichibilikile yabuyela lapho yavele yaqala khona endaweni zeMalawi kutsho ukuthi ayiseyi kuhamba ngendlela eyayicakangela ngayo yikho izulu nje selile lutshwane
kodwa sizwa kuthiwa lasemaswingo lakho bese kuwonakele
ye ngingathi khona umonakalo ube khona kakhulu eManicaland ama district okuthiwa iChipinge leChimanimani leMtari emaswingo kube lo monakalo kuma district afana naleGutu leZaka emashonaland east kube lo monakalo kakhulu eChikomba district yizindawo ezibe nomonakalo kakhulu
lo nkosazana Sibusiso Wendlovu isiphathamandla sogatsha olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa uthi uphatheke kubi ngomanakalo obangelwe lizulu leli eliqothule izakhiwo eziningi lakhukhula amabholoho njalo labulala abantu abafika phose amachumi ayisishiyagalolunye endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Embikweni awethulwe enkundleni yeTwitter, Mnangagwa uthe ukhala ndawonye lemuli ezilahlekelweyo njalo uthi uyaziqhenya ngomsebenzi omuhle owenziwa ngamasotsha ekuhlengeni lekuphathiseni abawelwe yilingozi. Asizweni amazwi akhe.
We are deeply grieved. As a nation
siphatheke kubi kakhulu njengelizwe kodwa ngiyajabula ngendlela iziphathamandla zikahulumende eziqhuba ngayo umsebenzi wokunakekela labo abawelwe yilingozi amabutho ethu aphakathi kwemizamo yokufinyelela wonke abadinga uncedo
to reach these families that have been affected.
Lo bekungumenga amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma embikweni awethule enkundleni yeTwitter namuhla. Kunjalo nje abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labokholo baqhubeka beqoqa uncedo olutshiyeneyo lokuphathisa abawelwe yile ingozi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume omunye wabaqoqa lolu ncedo kobulawayo, uMnumzana Zenzele Ndebele wasichasisela okuningi ngasebe kutholile.
Engakutsho nje ukuthi abantu bakobulawayo basekele kakhulu ukuthini lapha bephathise okwakathesi I think sesilamathaka ayizigqoko afika 18 silamanzi silama medical gloves silama glucose meter ibazowe kule mpuphu I think ama 10 kg ay 10 which makes it about 100 kg yempuphu so yeah abantu basekele kakhulu abantu balokhu beletha uncedo njalo abanye bebethumeza imali ezisebenza le church yethu iyi-one church ye-Presbyterian ababaningi abantu kade bethumeza imali ukuthi kade sangazi ukuthi bangabe sebethumeza imali engafika kumalini ngoba imali ingena directly ku-akhawunti ye-church.
Abangathanda ukupha Ndebele kungaba yikudla izigqoko kungaba yini balithola ngaphi?
Thina ama-offices ethu aku-45 Moffat Avenue e-Hillside ngabe se-town lapho balakho ungathi nawasitshayela isicingo sihlangane e-town ngoba amalanga amabilazi beke sizama ukulanda abantu kodwa-ke uzabakwazi ukuthi isimo sefuel asimakuhle so asiselayo ifuel-ke ukuthi silanda abantu sithathe-ke izinto lezi esesingatela ukuthi bebuye lapho ema-ofisini kumbe at least bebuye sihlangane edorobheni.
Abangathanda ukulixhuma ngocingo balithola ngaphi?
Bathola kumakhalekhukhwini u-0773103262.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi utshayela amabutho ihlombe ngendlela aphuthume ngayo ahlenga abantu. Uthini ngalawa mazwi?
I think umongameli kumele khunjuze ukuthi so far sekulabantu for the 82 asebeshile and into engicaphela kakhulu yikuthi i-cyclone le ayiqalisa ngeZimbabwe iqalise eMalawi yahamba eMozambique ilizwe leZimbabwe belile 2 weeks in advance bekwazi ukuthi i-cyclone le iyabuya bayakwazi ukwenzakale eMalawi kodwa abazange benze amalungiselelo ukuthi abantu besuswe lapho ungani kuphansi khona behanjiswe endaweni eziphezulu abazange benze amalungiselelo ukuthi khona bethathe ukudla lokunye okuzadingakala bekusondeze eduze lalapho kulabantu khona because asingaye sesikhuma abantu abayi-82 ababulewe ngezulu bona kade bekwazi ukuthi izulu liza kulo so ngabe amabutho la ahambile ayakhipha abantu bonke labo endaweni lapho kuzangena khona i-5 Commission ngasikhuluma abantu abalutshana kakhulu abafile.
Uthe ependuka kuhambo lwakhe phetsheya uMnangagwa kwathiwa ulande ukuze qoqa indlela yokuphatha ngayo lingozi. Iyakhanya yini imizamo yakhe?
Mina amboni ukuthi wenzene akade ngeke kwenziwe yena ngekho ngoba since efikileyo akazange zamela. Amboni anything. Akula mehluko phela ukuthi president ebuyile. Owakuqala vele besiya ngapi ngokuthi esuka ekwazi ukuthi cyclone leyi ikhona. Asike owakuqala phela ukuthi uMnangagwa ehambe esephenduke. Zacabanga ukuthi ngoJanuary ube kuleave. Kwaba le strike sama-doctor wathi sekhatha ileave yakhe short. Wabuya ke ileave yakhe isikhathi short ama-doctors akontinue strike. Wayehluleka ukuthi ebe ne-solution wazi wathuma umfazi wakuthi ekhuluma labadokotela.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele omunye wabaqoqa uncedo lokuphathisa abantu abahlaselwe ngucyclone Idai khonapha yena ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye uhulumende wakwale South Africa usekhuthaze izizalwane labo somabhizinisi balelo lizwe ukuthi baqoqe uncedo lokuyaphathisa abantu bona abahlukunyezwe yileli zulu eZimbabwe, eMozambique, leMalawi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni othunyelwe lukatsha lubona ubudlelwane beSouth Africa namanye amazwe, ele South Africa lithe selilaye izigodlo zalo emazweni lawo mathathu ukuthi zicubungule isimo ukuze kwazakale ukuthi iluphi uncedo olufuneka esibhangibhangi. Isikhulume salugatsha uMnumzana Ndibuo Mabaya ukuthi baqoqoda eminyango yamankampani, inhlanganiso ezizimeleyo lozulu makhaza ukuze kutholakale uncedo lwalabo asebelahlekelwe ngamakhaya abo labalimeleyo abadinga ukwelatshwa.
We are beginning to move into phase two where people have been rescued but they do not have anything.
Sesingena kuhlandla losizo lwesibili lapho abantu asebebhidlikelwe yimizi, abasela zigqoko, abasela kudla. Yikho sinxusa izizalwane zakwele South Africa labosomabhizinisi bethu abakulawa mazwe, amankampani amakhulu kuleli lenhlanganiso ezizimele ukuthi bonke bazosiza ukuze lesi simo singadlulisi amalawulo.
Lolu gatsha luthumele njalo amazwi enduduzo kuhulumende weZimbabwe, eMozambique, leMalawi ngemva yalabo asebebulewe ilesi siphepho. Luthi njalo ibutho lakwele South Africa seliqalile ukusizana lamabutho akulawa mazwe enhlelweni zokuhlenga abahlaselweyo isiphepho lesi. Usenjalo ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo seziqalisile ukukhuthaza abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo baqoqe uncedo baluthumele baluse ehofisini yomeli weZimbabwe. Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi ngeke bagoqe izandla ozwe labo bedinga usizo.
We are saying this is a time that we should come together, pull out our resources together and appeal.
Sithi lesi isikhathi sokuthi sizindawonye lakho konke esilakho. Besicela abangane bethu esidlelana labo nsuku zonke ukuze sithole uncedo lokudla, amatende, ingubo lokunye okuningi okudingakalayo kugoqela le mithi esidingeka kakhulu ngenxa yenani elikhulu labantwana abahlaselwe yilesi siphepho.
Kodwa abanye bathi bayisabela ukuthi lo ncedo luzagcina seluphiwa abasekeli bezamphef kuphela. Kodwa omunye abakhankasela ukuqoqwa kwaluncedo uMnumzana Chenjerayi Kangausaru uthi lesi akusiso sikhathi sokukhankasela ibandla elithile.
To set aside our political differences or social.
Kufanele sibeke eceleni umehluko wethu kwezombusazwe, kwezenhlalo kaZulu, kwezenkolo, sisebenze ndawonye ukuhlenga abantu bakithi ngoba badinga usizo ngokuphangisa.
UMnumzana Kangausaru uthi ukubhidlika kwezikolo lezibhedlela yikho sekusenza isimo lesi sidinga uncedo olukhulu njengoba kulabantwana abazalahlekelwa yimfundo nxa lezo zikolo zingalungiswanga. Ngokutsho kwahulumende, izabelo esihlaselwe kakhulu lezulu lesiphepho u-Idai yiManicaland, maSwingo leMashonaland East. Numero 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abenhlanganiso ezimeleyo e-Election Resource Center, i-ERC, baveze ukukhathazeka ngendlela uhulumende ayihluleka ngayo ukulungiselela ingozi zemvelo ezifana lezulu lecyclone zingakehleli ilizwe. UMavis Kamasethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abe ERC baveze lokhu ngesikhathi besethula umbiko wokusungula umkhankaso abawuphe igama lokuthi sesingaphi tavepi haufa ngenjongo yokufundisa uzulu ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi atsho ukuba kwenzakalani ekuguqulweni kwemithetho izithembiso azenzayo ngesikhathi edinga amavoti kanye lokuthi kungani ilizwe lingahlali lilungele ingozi zingakenzakali. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center wokwethula lomkhankaso, umqondisi we-ERC uMnumzana Thawanda Chimini uthe okudanisayo yokuba uhulumende akafundi ukulungiselela amanyathelo azowathatha isikhathi sesekhona lapho ingozi efana leyehlele ilizwe ngemva komonakalo obangelwe lizulu lesichotho elilethwe yi-cyclone Idai ingakabi khona.
We have to look at reviewing our attitude towards leadership.
Kumele siguqule indlela esithatha ngayo izinto. Ukumqoka sikhathi sonke kuthathwa izinqumo yikwenza okubeka izizalwane zelizwe kuqala. Kodwa esikwenzayo njengenkokheli kumele kube ngokusiza uzulu weZimbabwe. Singenza njalo sizathola ukuba kuyabe sekuthathwa izinqumo uqobo abantu bengekehlelwa yingozi. Hathi ngoba isiveli omunye umsebenzi wobukhokheli kuthatha izinqumo eziyizo. Sibona inkokheli ithatha izinqumo ezingelambono oyakude okuyinto elusizi ke leyo. Kodwa simele sizinuke amakhwapha sikhangele indlela esenza ngayo njengenkokheli kanye lokuba siqhuba njani kundaba zezombusazwe ukuthi izizalwane yizo eziqakathekiswa kakhulu phezu kwayo yonke into.
Where the citizens are put at the front.
UChimini uthi kungalesi sizathu abe-ERC bekubone kufanele basungule lomkhankaso we sesingaphi tavepi haufa wokuvula uzulu amehlo abe ngodinga impendulo kunkokheli sikhathi sonke. Okugcizelelwe ngunkosazana Rudo Motsi osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu ku-ERC.
Ukusebenza lo mphakathi kuqakathekile uma uhulumende efuna ukuletha ubungcono empilweni. Thembiso zokuthi abakhethiweyo baziphatha kanjani uma besebenzela uhulumende.
Abe-ERC bathi kungumthwalo womuntu wonke elizweni ukubamba ngamandla inkokheli ukuba yenze umsebenzi eyawuthembisayo lapho idinga ukuvotelwa ngokuyibuza imibuzo eqondane lokuthi kungani ingaqhubi lowo msebenzi ngendlela esuthisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Luyalandela ke uhlelo lwe-Live Talk namhlanje lapho sizabe sihlaziya okuningi okwenzakala elizweni. Lithumele i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu i-50 asebefele engozini yezulu lesiphepho se-cyclone Idai esihlasele umhlubulo wangezansi ngokuya ngempumalanga yezwekazi le-Afrika, ikakhulu edolobheni le-Beira kwele-Mozambique. Iqula lenhlanganiso ephathisa ngoncedo emhlabeni jikelele, International Federation of Red Cross to the Red Crescent, seziselizweni lelo likhangele lowo monakalo. Inhlanganiso ye-European Union ikhanya isifuna ukuqhelisa isikhathi sokuphuma kwele-Bhilithani, kodwa amanye amalunga athi akwenziwe masinya kungakenziwa ukhetho lwamalunga idale le-Parliament olwe-Europarliament ngoba amalunga lawo azaqhubeka ekhona yona iBhilithani isiphumile kulomanyano. Abezempilakahle bakhuthaza abantu abakuhlelo lwe-ART ukuba benathe amaphilisi ngendlela, njalo abesifazana abakulolu hlelo bayehlolwa njalo imvukuzane yesibeletho ngomnyaka ngoba igcikwane leli livame ukuhlupha abesifazana abaningi abakulolu hlelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amaphilisi ayehlisa igciwane emzimbeni atholakala ezibhedlela lemakilinika lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba anathe la maphilisi ngonanzelelo belandela imilayo yonke. Udokotela Solwayo Ngwenya uchaza ukusebenza kwamaphilisi ehlisa igciwane lengculaza.
La ngamaphilisi aphiwa abantu abalomkhuhlane wamagciwane. Kumele emzimbeni ahambe ebulala amagciwane la egazini lomuntu. Nxa umuntu sewathethe isikhathi eside amagciwane aphela egazini, esale kuphela kwezinye izitho lapha acatsha khona amagciwane angafikile. Uma unganathanga ngendlela kubi kakhulu lokhu. Ma usekela la amaphilisi igcikwane liyabuya selaphana ngithebe yabe licatshe khona seliphuma lingene egazini njalo. Nxa selibuya laphana libuya liqinile kakhulu ukuthi lingayenza ukuthi likubulale sibili.
Uqhubeke ethi akumelanga abantu banathe amaphilisi asephele amandla ngoba eyingozi.
Hayi, amaphilisi wonke ma kuthiwa se-expire avunyelwe ukuthi a-expire okwenyanga ezintathu. Nxa inyanga ezintathu sezingakakwani abe lokhu eqinile, so maye ukuthi i-expire i-3 months leyo ungasebenzisa. Kodwa nxa sokudlula i-3 months akumelanga usebenzele amaphilisi abe sephelile, kumele alahle.
Ungwenya ukhuthaze omama abanatha la maphilisi ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho ngomnyaka ngoba ivame ukubahlasela.
Omama abanatha amaphilisi amagciwane la kuqakatheke kakhulu ukuthi bahambe bayahlolwa umnyaka every year, bayehlolwa bathathwe okuthiwa yi-pap smear ukuthi bascreenwe i-cancer or imvukuzane yomlomo wesibeletho. Abaningi babonakala bephila kuhle ngamaphilisi, into yonke ihamba kuhle, kodwa sebebuya begula ngoba lomkhuhlane uyabe usumemetheke kakhulu wababulala.
Kusenjalo ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi uhulumende esebenzelana logatsha lwezemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sedlulisele phambili ukusebenza kwamaphilisi okwenqabela ukumemetheka emzimbeni wegciwane le-HIV ama-ARV kusiyafika ekupheleni kukaNtulikazi loba ebemele ecine ukusebenza ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Iningi labantu abakuhlelo lokuthola amaphilisi okwehlisa isilinganiso segciwane emzimbeni bakhonona ngokutholiswa amaphilisi abathi asemele engabe awaphiwa abantu. Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo udokotela Khulamuzinyathi uchaza isizathu sokupha la maphilisi.
Thina njengomasipala wakoBulawayo silamaclinic ethu alitshumi la chiyagalolunye 19 lapha esibona khona izigulane zakoBulawayo. Abantu laba kule nhlelo ezihlukeneyo esibabonela zona. Olunye lwalo hlelo singathi i-HIV program, lapha abantu esibabona khona sibahlole sibone ukuthi nxa umuntu ebanjwe le-HIV abe sephiwa amaphilisi. Amaphilisi lawa esiwanikayo siwathatha kuhulumente, siwaphiwa yi-government through and asuka a-distribute system okuthiwa adlula e-Netfarm, should I say, adlula e-National Pharmaceutical. Amaphilisi lawa awayenziwa lapha eZimbabwe, ayenziwa phandle kwelizwe. Nxa engena amaphilisi lawa ayaqala edlule endaweni okuthiwa kuse-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Laba abantu abeyi-Medicines Control Authority of Zimbabwe kumbe MCAZ bayawahlola amaphilisi lawana ukuze kukhanye ukuthi alungile yini ukuthi anganathwa ngumuntu. Okwakathesi kulamanye amaphilisi angenayo singathi angena last year, amaphilisi lawa ahlolwa yilaba abe-MCAZ bakhuluma ukuthi hayi singaqhubeka siwasebenzisa kuze kuyefika umhlaka 30 June. Ungakhangela into ebhaliwe emaphilisini lawana unale abhalwe ngathi expiry date ya last year kodwa hayi hahlolwa yi-MCAZ. Abe-MCAZ baphinda basibhalela incwadi basipha imvumo eyokuthi singawasebenzisa amaphilisi lawa, labantu bengawanatha alungile kubo kuze kufike kumhlaka 30 June 30 Nhlangula 2019.
Udokotela Nyathi uchaze ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu kobulawayo abanatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni.
Lapha edolobheni silezigulane I think zingafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu, about 50,000.
Labo abangazwisisi ngokuma kokusebenza kwala maphilisi bakhuthazwa ukuba bakhulume labongi emakilinika alapho abanatha khona amaphilisi.
Laba abangabe khonona ngala maphilisi balemvumo yokuthi bahambe bayebona u-sister in charge, umongikazi omkhulu emakliniki atshiyeneyo, abatshengise incwadi ezabakhulula ukuthi bananzelele ukuthi hayi amaphilisi lawa alokhu elungile ukuthi abe ngawanatha kuze kufike umhlaka 13 Nhlangula.
Abantu sebenatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni belokuthandabuza ngoba abawaphiwayo abhalwe ukuba aphela amandla kumnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngokusenjalo odokotela bathi uhulumende kathenganga impahla yokusebenzisa izibhedlela zakhe egoqela imithi lokunye njengokwethembisa kwakhe kulandela kutshengisela kwabo ngeviki edluleyo. Lokho kwenzakala kulabantu abatshonileyo kumbe abalimeleyo ngenxa yezulu lesiphepho, bona abazangezelela inani labadinga usizo lwalezi zibhedlela olufuna imithi kanye lezindlu zamakhaza ezemortuary. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Maduma fuzwayo uthi kufanele uhulumende aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa ezempila kahle.
Akula kungcono ukukhona sisukhuluma iqiniso ngoba vele ungezwa isikhathi esiningi izinto zingabe ungezwa zizimbi eHarare usukwazi ukuthi nxa usethu siza ngapha vele sebe singela lutho. Iqiniso likhona ukuthi isibhedlela sikhona sibili siyavulwa nje ukuthi sivulwe abantu behambe befika bebathola odokotela beyathola amanesi, but after that akula lutho abalutholayo esibhedlela. I-pharmacies almost virtually always empty. I-basic drugs nje ongafuna esibhedlela kawakho, amaphilisi abochukela awe-BP ama-pain killer, into ezifunakala nje all the time awuzitholi. Zonke abantu sebesiyabe siyafuna ama-pharmacy and ama-pharma private pharmacy ayadura at the moment, bacharge nge-foreign currency and you can imagine situation eseGwanda nge-unemployment ukuthi abantu basuka bayithathe ngaphi imali yona le.
Kodwa emakliniki-ke labo abafuna usizo nje lokuqala?
Ikliniki esilayo lapha eGwanda edrobheni iyodwa e-council and layo isuka ibe limited ngoba vele ama-resources e-council mancane kakhulu ukuthi angeke akwanise ukurana iclinic ngokupheleleyo. So babe bethembe isikhathi esiningi babe bethembe sona isibhedlela ukuthi bawu-attend iclinic beku-refer esibhedlela, so bese befika esibhedlela bengatholi lutho. Bese kusiba wesi-ke manje amakliniki angaphandle kwedorobho okuyiwa-refer kakhulu esibhedlela seGwanda. Akula lutho emakliniki aphandle kwedorobho. Nxa abantu befika bekhuluma ngapha edorobheni bacaca nje ukuthi akula lutho, ngitsho kuyona ibhandisi ngitsho ini emakliniki indawo nje ukuthiwa bayafikela laphana kwezinye iindawo ugcina ikliniki yonke ilo nose ilo nesi oyi-one maybe unesi eight ongaqualified kangako lo nesi mebhomunye nje ongusiza ukuthi kuze kuyefika odokotela emakliniki lawo hhayi kabafiki.
Yake lizwe ngalabo abathi babadlulisele impilo kumbe UBH ukuthi lakho bafika belatshwe yini?
Baningi bedlulisele UBH, bedlulisele impilo. Ikwenza nje i-health system yeZimbabwe yonke sisiyewakathi silele phansi sithi angathi uhulumende why engakuboni khona lokhu. Sibona imali eziningi ziphuma ama-million thize esiyathenga izinto zama-riot police, siyathenga izinto ze-army, but bengaprioritize ukuthi kube ikhiphe ama-health centers.
Lo mnumzana Bekezela Maduma fuzwayo umgcini sihlalo weGwanda Residents Association sixoxelaye eseGwanda. Sike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izulu lesiphepho cyclone Idai elitshaya esigabeni seManicaland labulala abantu abangamatshumi ayithoba munye munye. Libika selifikile emaSwingo lapho abantu ababili abadilikelwe yindlu bafa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.